only more open at this is not what I mean, Sam. And for it, Zaman's ability to go on a court, abuser. He said, some booster. Constitution, se pula lapha na lapha. Usibeke sisibuzo imbuzo ukuthi kathi silizwe bani singabantu bani abangasahloniphi isisekelo sombuso sabo.
Ye baba Msakali, ngafuna ukuthi lingene lani laphana liphendula amazwi kaMabutho.
Ngiyalibingelela abalaleli, ngithokoza ngisizwa ukujabula ngomumo esiwubona lapha eZimbabwe sikhangelane lokhetho olubuyayo. Ukhetho olubuya ngemva kokubona amanye amabandla lawo aqalisayo esehluleka ukuthi elandele esithi ngesikhuwa yi-constitution, besehluleka ukuqoqeka, besenza ukubana sibe sibuyela emuva sisiyakwenza izinto esasizenzile.
Ye, baba Mabutho, uyamuzwa laphana ubaba uMsaka uthi hayi amabandla amanye lawo angaso lezanpf abaqoqekanga okugoqela ibandla lakho, ukubona njani lokho?
Into ekhona ukuthi kumele ukuthi bantu bakithi sikhulume iqiniso, ngoba abantu esibakhokhelayo bayabona iqiniso, bayabona izinto zibonakala ziphanjaniswa laphana nalaphiyana. And mina ngibona abantu behlonipha inkokheli ezima zisima leqiniso, njalo lapho-ke bekuphambaniseke khona zibuye futhi ziphinde zinjani zixolise ebantwini. Ngizathi ngikhumbuze-ke uLokuzene ubaba wami okhona phoba Msako ukuthi thina njengebandla le-Triple C sakhuluma Mgceke kuthi hhayi luba butshaba ngulo asimazi umongameli wethu waloba lezi ncwadi ezahamba zisazisa uSpeaker of Parliament, zisazisa uMinister of Local Government kuthi hhayi bantu bakithi lo muntu lo asimazi, njalo kala mandla lawo awayenzayo ehamba ke ekhupha abantu abakhethwe uZulu. Kodwa ngikhuluma ngesigolo sethu, isigolo sikaMthwakazi, abantu bakoBulawayo bazonto ebaganinwako ngento eyenzakalayo nale ukuthi hhayi usuke ke ukuthi yena-ke isikhulumi sesephalamente umbena uminista wethu esuke-ke engasam ekunanzeleli ukuthi hhayi bantu bakithi ngile ncwadi leyilaleyi anti waye ngikhetha ukuthi ngisebenzise le ncwadi le ngikhuphe amalunga aleli bandla umongameli walo ebhale ukuthi hhayi yini engilelungele ukuthi ngicommunicate ngilitshele ukuthi ebandleni lami engilikhokhela into zikhanyiswa kanje. Ngiyakwazi ukuthi baba umvoti esilayo khonapho ecingweni engabe jabula ngakho lokho okwenzakalayo, because khona ngingathi-ke kuchaza bona njalo kubanikeza i-advantage.
Uyamuzwa yini lapho baba Msaka uMabutho, ungafuna ukuthi umphendule na?
Ngikhulume kahle sibili, ayitsho ngikhuluma ukubana thina njengebandla singabona indlu kamakhelwane wethu esilwa layo isitsha. Lingakhangeleli ukubana siyafika sithela amanzi, asitheli manzi nxa indlweni isitsha, sikhona ukuthela ipetro. Most important sikhangele ukuthi thina siwine ama-election. Ungathiwa i-opposition sifile khathesi, siyathaba kakhulu, siyajabula, kodwa la nxa ikhona hhayi kuyajabulisa, ngoba sabe sikhangela athi ama-chicken balance uzothi lokhu esiphambasayo i-opposition la izasinceda.
So, baba Mabutho, sikhangele kuby-election lapha namalungiselelo enu asemenjani?
Hhayi amalungiselelo ethu sitesimelele ukuthi khala impolompolo. Uyakwazi ubhuru wami nje ukuthi hhayi abantu bazabaphika mhlaka 9 December.